amazwi akhulumileyo lakhathi esiloku angani awasiphathi sianazele ukuthi mhlawumbe ngabe khuluma nje engani kuloku ukwenza isikathi ngama-jokes engani uyasihlekisa ngakho kodwa ngeqiniso ngenxa sesikunazelela sekuna sokungani nje siye singasilokululaza owabomama kuyabonga nakusiphathi ngoba siyabe sikhangelele ukuthi khona ama-jokes azawayenza angabi ngama-jokes angani abe selulaza umama
nxa sikhangele bonke nje abakhankasayo lingathi lina lidibane lokuningi yini abakukhulumayo okungahambelani labesifazane kumbe yena uChamisa nguye ongani ulakho okuningi kakhulu
besingazisa kukhangelisisa khona ukuthi nguye yedwa kumbe kumbe kubakhona abanye kodwa esiyabe sikunanzelela nje ukuthi khona isikhathi esiningi abantu abangobaba bayekululazisa ukuba ngumama siyabe sifisa kakhulu ukuthi khona omama besonitshwe sifisa kakhulu ukuthi kunazeleleke ukuthi khona umuntu ongumama somuntu nje phongo ukuthi wakhona uzaphiwa for ukuchazwa obaba asiyabe singawukhangeleli ukuthi kube njalo singabomama
wona amalungelo abesifazane ayahlonitshwa yini ngabobaba ikakhulu ezindlini lapha singasakhangeli lokho okukhulunywe nguChamisa ngoba abanye bathi hayi kukhanya kuyaba kugcwele nje inkulumo enjalo uChamisa kugcine kusazakala ngoba ngumuntu oyabe elalelwe ngabantu abaningi
singananzelela elakithi lapha eZimbabwe sinanzelela ukuthi khona isikhathi esiningi amalungelo abomama awanakekelwa sinanzelele njalo ukuthi amalungelo abomama esikhathi esiningi ananzwa sizananzelela njalo ukuthi yebo imithetho ikhona ekhuthaza ukuthi khona amalungelo abomama ahlonitshwe kodwa siyananzelela ukuthi yebo imithetho ikhona kodwa akula okuningi okwenziwayo ukuze amalungelo akamama ananzelelwe ahlonitshwe njalo aphakanyisele phezulu so nxa ingatsho nje ngamafitshane ukuthi akula action enzakalayo it's more of one people babe lokho bekhuluma nje ukuthi hhayi kumele sinanzelele amalungelo kwamama kodwa esenzakalo izenzakalo partner izinaphartner kwezindini isikhathi esiningi akutholakali.